sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, Sisagaza, Washington, D.C. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 18 kuNhlangula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje
lapho esithole khona ama newspaper agocela le State Chronicle kanye le Newsin besithi ivoters roll siphumile amabandla ezombangazwe sengahamba ayithatha ezekhi okusidansile ukuthi namhlanje kuseni lati sivukele ezekhi ukuze siyethola ivoters roll sathola ukuthi bathi bona abakwazi lokhu.
Amabandla ezombusazwe akhala ngokwehluleka kwabe commission yebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ukubanikeza ugwalo olulamabizo ababhalisele ukuvota ele-voters roll kuseselesikhathi.
So whether candidates scrutinize the voters' roll, whether they see any anomalies in it, whatever the anomalies are, whatever legal...
Akulani ukuba kukhona okuphosisiweyo okuzabonwa ngabazancintisa laba. Kungaba yini loba bengathatha nyathelo liphi kwezomthetho?
Umgcini sihlalo wekhomishini yebona ngezokhetho eZEC usungule umhlangano lentathelo izindaba lapho athembise imhlangano athembise ukuyenza ngomvulo maviki wonke ukhetho luze lwenziwe. Kwezemidlalo namhla intathe zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usethulela ngemidlalo yenguqu eCastleaga Premier Soccer League leyomncintiswano wamazwe omhlaba eWorld Cup. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umgcinisihlalo wekhomishini ebona ngezokhetho eZEC uJustice Priscilla Chikumba usungule umhlangano lentathelo izindaba athembise ukuyenza ngomvulo maviki wonke ukhetho luze lwenziwe echasisa ngamalungiselelo lokukhangelelwe kukhetho lwalonyaka. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Le mihlangano uChikumba uthi iza kwenziwa maviki wonke ngomvulo emini ngehola lechumi lambili ema ofisini yakhe oyarare phansi kwesihloko esithi ZEC Chairperson's Brief with the Media. Lokho kwenzakala kulokukhonona kwamabandla ezombusazwe ikakhulu aphikisayo. Amanyawo athi akuyi kuba lokhetho nxa izikhalazo zabo zingakalungisiswa. Kodwa uChikumba uthi akukho ukungamisa ukhetho nxa umongameli esememezele ilanga langikhona likamhlaka 30 Ntulikazi.
So whether candidates scrutinize the voters' roll, whether they see any anomalies in it, whatever the anomalies are, whatever legal...
Akulani ukuba kukhona okuphosisiweyo okuzabonwa ngabazancintisa laba. Kungaba yini loba bengathatha nyathelo liphi kwezomthetho, akuyi kumisa ukuqutshwa kokhetho. Ngifuna ngikubeke kucace lokhu, akukho okumisa ukhetho. Abancintisayo laba bangaya emadale emthethwandaba ukuyakhalaza ngemva kokuba ukhetho selwedlule. Akukho okungamisa ukhetho ngemva kokuba usuku lokhetho selwalethwa ngumongameli.
Okugcizelelwe ngomunye wama-commissioners aweZEC uNkosikazi Letitia Kazembe.
Nxa umuntu sebhubhile siyaphonga ukuthatha ipensela sikhansele ibizo lakhe. Akula replacement. Sebhubhile akula replacement. Nxa umuntu esithi yena ansafuni ukuma hambanile ukuthi ibizo lami akwenzi.
UNkosikazi Kazembe uthi ugwalo lwababhalisa ukuba lelungelo lokuvota oselulungisisiwe olwe-voters roll luzonikezwa abazancintisa kukhetho kuqala kusiya ngokuthi bancintisa kusiphi isigaba sokhetho.
I-voters roll izaqala ukunikwa labo abasubmitha amabizo bafunda umination. Labo that we successful kuphela siqala lalabo singakathengisi i-voters roll. ngoba umthetho uthi bafanele ukuthi babe the voters roll. Abanye ama presidential candidates baza kuba the national voters roll. Labo abakhuphisa ema constituency baza kuba the constituency yakhe umuntu. Ama ward councillors lawana labo bazanikwa i ward voters roll yabo. Nxa sesiqedile lokho yikho sizaqala manje ukuthengisa.
Abezeki bathi leli yilo ithuba kulabo abafuna ukuphuma kukhetho ukuba batho phakathi kwensuku ezisikhombisa lezi kusukela ngelanga lokuhlala kwedale lokwamukela abafuna ukuncintisa kukhetho ele nominations court. Kusenjalo kulokukhonona okukhulu kwamabandla aphikisayo abakhala ngokuthi lokhe bengakatholi ugwalo loluhlu lwamagama abalelungelo lokuvota olwe voters roll. Kodwa abakwamanye amazwe abanje ngabeBritane sebazise enkundleni zokukhulumisana kuTwitter ukuthi sebelutholile kwabezeki. Umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa laye ulobe kuTwitter ukuthi kuyamangalisa ukuthi abezeki banganika abakhatshana i-voters roll bona abancintisayo kukhetho bengakalutholi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Iyaqhubeka ingxabangxoza kumabandla ezombusazwe kulandela ukuvala kwedale le-nomination court ngeviki edluleyo lapho amalunga azancintisa kukhetho oluzayo emele ibandla lezanu PF kanye lomanyano we-MDC Alliance elokhu ebanga izikhundla. Ibandla lezanu PF libikwa lisithi amalunga alo abhalisele ukuncintisa kukhetho oluzayo ezimele ngoba engasuthisekanga ngempumela yokhetho lama-primaries asezixotshile kuleli bandla. Ibandla leli selitshele isiphathamandla salo umnumzana Martin Dina ukuthi asuse amaphepha akhe okuncintisa achiyele umnumzana Campion Mugweni eMazowe North njalo engekela lokhu uzaxotshwa ebandleni athathelwe lesikhundla sakhe sokuba ngumphathintambo eMashonaland Central. Ngakwelinye icele amanye amalunga omanyano we-MDC Alliance abhalise emavili ukuthi ancintise esikhundleni esisodwa njalo akukacaci ukuthi iwaphi azakhupha amabizo awo. Ukuza okuningi ngalolu daba sixoxele umnumzana Albert Mhlanga ilunga le-MDC Alliance kodwa okhuluma ezimeli ngalolu daba kanye lokwamehlelayo.
Ngilokudana kakhulu ukuthi nga uthwangirayo uyavuka emangcwabeni abone lokhu okwenzakaleyo imihlolo enje. Kodwa ngokufisa kwami ngakuyenzeka uNkulunkulu nxa isibalathi labo abanye ababeke ngathuthu bakhiphe amakhadi endawo. Mina ngoba lami ngivele ngingumember of parliament and le phumula yayivelini kwemina ukuthi ivumelwane kodwa ngizimisele ukukhipha eyami ifomu ngala ukuthi angeke ngihambe labantu ngoba sigcine sesingu-25 ephumula kube kubi sivile.
Awazikhuphela eyakho ifomu ungacelwanga ngumuntu?
Eyami ayisengeniswe yaba mabili ende kukhanya sikuthi bayawasayina wonke ngoba ababesayina kwakukhanya nje ukuthi ngalowo ngalowo uyazisayinela nje lowathi amthanda. Kodwa ngahle ngakubona ukuthi lokhu akungincedi ende kuyangiyangisa njengomuntu obeseparliament isikhathi eside. Akulanto engiyilanda eparliament ngaphandle kokuthi besithi nxa sihlangene sizanqoba. Pho nxa kuyukuthi thina sodwa ezi-alliance sokukhanya sesithi sesilisana kuyayangisa lokhu. Kakusokungani ngabantu labana abafuna ukuyakhawulisa. Uyasazi indaba eyenzakala eBhayibhelini ukuthi nxa abantu basebeba ngumntwana omunye ethi kasiqhumelana umntwana usala lephisi ngapho la usala lephisi ngapha. Yikho okwenzela ukuthi ngithi hayi ngcono lizithathele umntwana asale ephila.
Ukhona wayevele enqobile yini kuprimary election ukuthi ancintise khona?
Kakuzange kube le primary ngoba i-primary kwakufanele kube khona abasangitshelanga le venue lapho kule primary. Ngezwa sebemfonela sebeqedile bathi hayi lapha sezi-primary. Ngazama ukuyafika khona ngafica sebebala ama-votes angisafikanga lokuthi ngiwabone. Ngezwa sebeyitshela ukuthi hayi wena uzoze 2 votes hle ngakubona ukuthi hayi lokhu kwenzake nguzwe. Kodwa-ke akuzange kusihluphe lokho ngoba sesifika eHarare akuzange kubalwe kwama-primary. Wabala ukuthi o-strong kuleyo ndawo ngubani kodwa akakhanya ukuthi hayi amaphepha azangena wonke omabili.
Kodwa
le bonke abantu bayevotela uChamisa la makhadidenti kumbe sabesesenisile ukuthi la makhadidenti abe yi-1-1.
Abantu lokhu bemelele yini ukuthi bezwe ukuthi bathini? iziphathamandla ze-MDC Alliance?
Bekumele kube nomhlangano wamakhandidenti. Ngiyabona lapha ku-social media yethu ukuthi abanye ababuyanga, futhi ukuthi kuyehlula ngokubona kwami.
Lo ngumnumzana Albert Mhlanga, ilunga le-MDC Alliance, obekhuluma ezimele. Sixoxelaye ekobulawayo. Amabandla aphikisayo we-People's Rainbow Coalition uthi uzabisela amandla ebantwini ungangena embusweni. Lokhu kuvele emhlanganweni waleli bandla oqhutshelwe eBeja emzingwane ngesonto. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Amalunga omanyano we-People's Rainbow Coalition udumbuzo khona kwamandla wathathela uZulu amandla, njalo kuyadingeka ukuthi amandla abiselwe ebantwini ukuze induba ezibhekane lozulu ziphele. Umnumzana Sande Moyo ozancintisa ukhetho lwamakhansila emele iParacy ku-3 emzingwani uthi amandla angabiselwe ezabelweni kuza kuba lula ukuxazulula indubo ezibhekane lozulu.
Khangelile ukuthi ihulumende esikiyo khathesi yathathela abantu amandla, kukanti abantu yibo okumele amandla abe kibo nge-devolution of power. Nxa sikhangele khathesi imhlangano, imbuthano eyenziwayo kakhulu yihulumende, bayabe bezotshela abantu okwenza, hatshi abantu betshela ihulumende izikhalazo zabo ukuthi bafuna ukwenzela lokhu.
Umnumzana Bekezela Lakson Nyathi ozancintisa ukhetho lomakhansila eBeja ku-12 uthembisa ukusebenzela abantu.
Singayo singele singababandla ngu-5 ekukhansila lamakhansila zonke la esilawo la, kodwa into eqakathekileyo yikuthi sisebenzela abantu. Khipha ibhatshi lakule party kumbe ngelikamjuru, kumbe ngelezanu, kumbe ngele-MDC.
Unkosazana Anele Mnyandu ozamela iPRC ukhetho lwamalungu edalela ePhalamende ukhuthaza uZulu emaphandleni ukuthi akumelanga avalwe amehlo ngokudla kuphathelwa ngabezombusazwe.
Abantu thina amaNdebeleni basiyela ukuthi asilandaba lokuthi abantwana bethu bafundile, asilandaba lokuthi siyathola imisebenzi, asilandaba lokuthi amasektari yethu avaliwe. Esikuthandayo yikudla, yikho besinika ukudla kuphela. Lizakhohlwa ukuthi alichatshwanga, lizakhohlwa ukuthi abantwana laba bala msebenzi. Elizakwenza yikuthi lizathatha 5 kg, lithatha 2 kg yechukela, lihambe lehotel lizanu libise lesihlalweni, lidubekele for another 5 years.
Unkosazana Mnyandu uzancintisana labanye abalichumi ababalisa omnumzana Levi Mayihlome ZANU-PF, Khumlani Moyo MDC Alliance, Luke Moyo MDCT, Danisa Ndlovu MDCT, Eke Mkala ZAPU, Chelisani Mpofu NPF, Nathaniel Siwela RPZ, Khawulani Ncube MRP, Wellington Khadebe ZPP GPM, Lonkosikazi Alice Sifanda OUCA. Isakamuse kwanda umnumzana Sifanjani Moyo uthi kakhwabithi ukwanda kwamabandla asacathulayo esithi kulabo ukuphambanisa labo abavotayo.
Bengikhangelela ukuthi bonke abantu abalangwa amabandla kwakuncane bekumele behlanganise amakhanda bengene ngaphansi kwachamisa bakhiphe izano, ngoba besizuzile ichance enhle kakhulu emnandi. Umgabe sengasekho, kathesi umgabe engasekho bekumele wonke umuntu ahlangane sikhiphe izano, bese sisala sesikubona okunye lokhu. Akulo umuntu abantu baphambanisa abantu kunje, so kunzima kangaka into zingaqaleki kanje. Abantu bavuka ngamabandla amaningi bekhonfuse abantu abavotayo.
Abaningi abancintisayo kukhetho lwalonyaka sebeqinisa imikhankaso yabo kulandela ukuhlala kwedalelo lokubhalisa ukuncintisa elenomination court ngolwesine lweviki edlulileyo, lapho bathole isiqiniseko sokuthi ngempela sebengenile kukhetho okusemthethweni. Ngimele iStudio 7 ngisebenza emzingwani, ngingu-Albert Ncube.
Live Talk lamuhla sikhangela udaba logwalo lwabalelungelo lokuvota ole-voters roll, lapho abamabandla aphikisayo besithi kabakalutholi, ikanti-ke abemazweni anjengeBrithani besithi sebelutholile belunikwe ngabezek. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni, lingene lani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UMontana Kenny oleminyaka eyisikhombisa yokuzalwa odabuka esigabeni seTexas khonapha eMelika. Ube ngumntwana oyintombazana wakuqala omncane kangaka akwenelisa ukukhwela intaba ende okwedlula zonke izwekazi le-Afrika yeKilimanjaro esiyafika phezulu ehamba lonina uHolly Canning. Sokwethulwe umthetho wokuvimba ukumama nzonzo womumo esigabeni sangezansi yePapua neNew Guinea ngemva kodlakela oluqhamuke abantu betshengisela bagcina bebhidliza impahla lezakhiwo beveza ukungemukeli usibalukhulu okhethwe ukukhokhela leso sabelo uGovernor William Powe. Amabandla ezombusazwe akhala ngokwehluleka kwabe commission ebona ngezokhetho ezek ukubanikeza ugwalo olulamabizo abhalisele ukuvota ele voters roll. Kusasa lesikhathi kodwa abakamanye amazwe anjengeBrithani asebika inkundleni zebulenjini kuTwitter ukuthi aselutholile bona bengayitholi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ugwalo le-voters roll lokhe lungakafinyelelwa ngabaningi laloba izekhi sithi soluphumile. Abamabandla ezombusazwe abaningi bakobulawayo bakhala ngokuthi lokhe bengakatholi lolu gwalo okugoqela labo ebandla elibusayo elezanu PF. Omunye wabo umongameli wemthwakazi Republic Party iMRP umnumzana Mqondisi Moyo uthi namhla ekuseni bahambile emahofisini ezek besiyacela lolo gwalo kodwa baluncithiwe.
Silokudana okukhulu njengemthwakazi Republic Party lapho esithole khona ama newspaper agocela le state iChronicle kanye le Newsin besithi ivoters roll siphumile amabandla ezombangazwe sengahamba ayithatha ezek. Okusidanisile ukuthi namhlanje kuseni lathi sivukele ezekhi ukuze siyethola i-voters roll. Sathola ukuthi bathi bona abakwazi lokhu njengezekhi baphethe i-soft copy eyakade beyisebenzisa kunomnations court yamhla ka-14. Lokhu kusivezele sobala ukuthi izekhi ayilaqiniso njalo iqilibezela amabandla aphikisayo. Ikakhulu thina silohlupho lokuthi silabantu bethu abangama-candidates abasidisqualifyiweyo yizekhi asilandlela yokubona ukuthi baqinisile ukuthi abantu ababanominethileyo bebengarejistanga. Kodwa thina esilethemba lakho lesikwaziyo ukuthi abantu laba bebenominethela abantu barejistile ngokwasemthethweni.
Olilunga ledale lephalamende njalo engowebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma uthe uthole umbiko wokuthi azothatha ugwalo lwe-voters roll ngoba selulungile kodwa ubengakakwenzi lokho.
Ama-voters roll lamlanga ayithole yami kodwa ke bengithumele abanye abammelayo bona bekukhangela kunoku lezekhi sokulunga sangabuya sizokazuwa bhatelela siwathatha. So ngithi angahambi khona ngizavukela khona kusasa ngizwe ikona bendaba lokugcineke khona ukuthina uhambe njani ngempela.
Ilunga le-National Patriotic Front, NPF, umnumzana Nasisiyo Makhulumo, uthe ibandla lakhe alikatholi i-voters roll, ethi lokhe belindile, njalo bazibuza ukuthi kungani izekhi ingakabanikezi lolu gwalo, njengokuthembisa kwayo.
Ngizwa ukuthi ama-British banikwe i-hard copy, maybe soft copy, e-voters roll. Sure. Thina singakwazi ama-candidates, kusani khonokho? Hayi, lokhu sizoza kubonisa kuthathela inyathelo.
Izekhi yathembisa ukuthi izanikeza abamabandla aphikisayo i-voters roll yebulenjini kodwa lokhu akukenzakali kuze kube manje. Iphephandaba le-Chronicle liveze ukuthi abesigodlo someli weBrithani eZimbabwe sesithole lolu gwalo okuyisimanga ukuthi kwenzakala njani amabandla ezombusazwe engakalutholi okusolwe ngabaningi ikakhulu ingcwethi ezicubungula ezombusazwe abenhlanganiso zamalungelo oluntu kanye labamabandla ezombusazwe aphikisayo. Mele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abantu abaphila lobulili obehlukeneyo elizweni sebecele uhulumende ukuba labo bathole ezempilakahle ezihambelana lemizimba yabo njengalokho okwenzakala kwele South Africa. U-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abaphila lobulili obufanayo abeZimbabwe sebezihlaba amajekiseni okuqondisa ubulili babo bethola limithi kwele South Africa. Omunye walabo abathatha ijekiseni yokuqondisa ubulili bakhe uSemdlovu uthi ngempela uyazihlaba maviki wonke ngejekiseni ayithenga eSouth Africa.
Okay, amina ntata. Omunye umuthi okuthiwa ngama hormones okuthiwa yi testosterone yiwo lawa angani ancedisa umzimba wami ukuthi ukhona ukuthi uguqule umzimba wami ukuthi kube khona ama features esilisa ukuthi ngibonakale ubulisa bami yiwe ngwathathayo ngizihlaba kanye.
UNdlovu uchaze ukuba ngemva kwesikhathi umuthi lo ulakho ukuphazamisa ezinye izitho zomzimba uma uwathatha ungekho ngaphansi kukadokotela okulakho ukusinda umzimba.
Umuthi lo usuka ube yingozi nga uthatha kungela umuntu okukhangela ukuhlola igazi lokuthi igazi lakho alibi loku kuna selisenze ukuthi libe liningakhulu emzimbeni lobo ukuthi ucine kusinda ukusebenza kwenhliziyo lesibindi ukuthi akusindwa ekukhipheni ngoba isibindi sisebenza nje ukuthi sikhiphe izinto ezinga imithe ngakulimaza ikhiphe lokho okungabe kungakulimaza phakathi then kusale lokho okusebenza emzimbeni. So kungasuke kube kuningakhulu ikakhulu nga umuntu oyabe enathi utshwala kumbe ebhema kumbe kulokunye nje akusebenzisayo abangakakukhangelisisi kakhulu ukuthi noma othatha nje ama-ARV kungahlanganelana lama-hormones lawa umzimba ugcina kumbe leyo prep esikhona kulezi nsuku ukuthi kugcina kusinda umzimba okunganani nxa yonke imithi le isihlangene phakathi komzimba.
EZimbabwe imithi le ayitholakali, iningi lalabo abathatha limithi yokuqondisa ubulili bayithenga eSouth Africa ngoba uhulumende lo ulohlelo lokuncedisa abantu abanje.
Mina lapho engiwathola khona ngiwathenga eGoli ngoba eGoli yikho okusuka kube lamadokotela ahlola abantu babo uhulumende ule program yokuthi bayancedisa abantu ukuthi abanjengami ukuthi bethole leyo mithi.
Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni ebona ngamalungelo alaba bantu eyeGays and Lesbian Association of Zimbabwe, unkosazana Nonhlanhla Moyo uthi kuludubo ngempela ukuba amalunga abo abanjwa ngamandla ukuthenga imithi le eSouth Africa.
Sasiwezwe sibili kodwa ke bekungela ndawo lapho eZimbabwe lapha athengiswa khona, so you find that amalunga ethu amaningi bawathola emazweni afana labo South Africa. Kuyinto ebuhlungu sibili lokhu ukusikhangelele ukuthi njengeZimbabwe sile ndawo lapho kwezempilo kahle esingathakazelela ukuthi ngeminye iminyaka amalunga ethu akwazi ukuthi azuze lawo ma-colonial tables kuma-institutions ethu alapha eZimbabwe.
EZimbabwe abantu abaphila lobulili isisekelo sombuso esitsha siyababandlulula okugcina kugoqela zonke inhlelo ezisezweni ikakhulu kwezempilakahle. Kungakho sebekhalaza kuhulumende ukuba abatholise yonke imithi abayidingayo njengabanye abantu abanemikhuhlane ehlukeneyo ezweni ebalisa othukela, i-diabetes, igcikwane lengculaza leminye imikhuhlane. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
kwezemidlalo lamhla intatha ezindaba yethu Joseph Njanji usethulela iziphathelane leCastleka Premier Soccer League kanye lomncintiswano wamazwe omhlaba oweWorld Cup.
Iqembu le-FC Platinum linqobele Highlanders nge-1 kanyanga ngomgqibelo lakhuphula inani lemiklomelo yalo yaya kumashumi amanelane 44 ngemva kokuba selidlale imidlalo elishumi lesikhombisa. Limpumela itsho ukuba iqembu leli selitshiyelelo ebelikhokhela okwesikhathi eside phezu kwengalane elenkezi Platinum ngemiklomelo emihlanu ngemva kokuba elenkezi linqotshwe nge-2-1 ngele-Black Rhinos ongokwesithathu litshaya phansi ngenkamanzi imidlalo ilandelana. Iqembu lenkezi lilemiklomelo ngamashumi amathathu lathoba mnembili kuthi endaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo kule qembu le-Chicken Inn lona elilemiklomelo ngamashumi amathathu njalo elinqobe le-Triangle nge-1 kanyanga ngesonto. Endaweni yesine kule qembu le-Cape United lona elinqobe le-Chapungu nge-2 kanyanga njalo elilemiklomelo ngamashumi amabili lathoba munemunye okulinani eliphethwe liqembu le-Triangle kanye lele-Highlanders. Ngaphansi kwengalane iqembu leBulawayo City lenelise ukusuka emsileni wengalane ngemva kokunqoba elikwenzele Mutare City Rovers nge-1 kanyanga njalo likhubekela ahlala endaweni yeshumi lane lilemiklomelo elishumi lane. Ngaphansi kwengalane iqembu leMutare City ilo elijeke amanye lilemiklomelo elishumi lane kuthi phezu kwalo kule qembu leChapungu leNikruto omabili lemiklomelo elishumi lantathu akuthi elikheza endaweni yesine nxa usuka phansi ngeleJapane Mine lemiklomelo elishumi lane. Ngolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu amaqembu amela izwekazi lase-Afrika aqhuba nzima kumncintiswano wezizwe zomhlaba oqhutshelwa elizweni laserussia kulezi nsuku. Izwekazi lase-Afrika limelwe ngamaqembu amahlanu kulimidlalo njalo phakathi kwalawa maqembu amathathu abalisayo leMorocco ele-Nigeria kanye lele-Egypt adliwe kumidlalo yawo yakuqala njalo omathathu awazange enelise ukuhlohla kodwa eleMorocco lele-Nigeria azihlohlile. Intatheli zindaba yezemidlalo uNeshi Mkokoherira uthi kuyadani isa indlela amazwi amele izwekazi lase-Afrika aqhuba ngayo yokumidlalo yezwe zomhlaba.
Ukudlala kwamaqembu amele i-Africa ku-World Cup kuyadanisa kakhulu kusikhangelele ukuthi ayahleleka noma khona ukuhlohla njalo indlela abadlala ngayo itshengisela ukuthi singamuva kakhulu njenge-Africa sikhangelele amanye amazwe anjengabo-Europe. Into engiyikhangeleleyo nje ukuthi ye isikwenze kube indawo yokuthi sizafunda sidlale kuhle lathi kuma-World Cup abuyayo.
Iqembu le-Egypt linqotshwe nge-1 kanyanga le-Uruguay ku-Group A, eleMorocco litshaywe nge-1 kanyanga le-Iran ku-Group B, kuthi ele-Nigeria linqotshwe nge-2 kanyanga le-Croatia ku-Group D. Namhla ntambama ele-Tunisia lizadlala lele-England emdlalweni wesibaya sika-Group G, kuthi kusasa ngolwesibili iqembu le-Senegal lizadlala lele-Poland kusibaya sika-Group H. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Awubuthele kancane wemzulu ekini pipapalanga 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 emalu
singakehlukani-ke sikhangele ebezikhokhela. Amabandla ezombusazwe akhala ngokwehluleka kwe-ZEC ukuthi ibanikeze ugwalo olamabizo ababhalisele ukuvota ele-voters roll kuseselesikhathi. Umgcinisihlalo we-ZEC uJustice Priscilla Shikomba uthi uzaba lomhlangano lentathela izindaba ngomvulo mafiki wonke. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Musithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.